Siyabonga Jonga lo Chris ili tshona njani Zimbabwe omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 ngontulikazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mngela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zeCouncil yeChitungwiza sokuphazamisa umsebenzi kulelo dolobho. Isikhundla sikamsekeli kamongameli welizwe esilokhu singela muntu sibikwa sesidale ukudoniselana kwamacele phakathi kwebandla leZANU-PF lanxa kwavunyelwa na ukuthi omunye wabasekeli avele kulabo ababe kubandla le-PF zaphu. Umeli wakwelemelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton uthi ikusasa leZimbabwe likuzizalwane zalelo lizwe kodwa waphanga wathembisa ukuba uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa kwezentuthuko lakunhlala kahle kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zeCouncil yeChitungwiza sokuphazamisa umsebenzi kulelo dolobho lona elilabantu abedlula isigidi. Izakhamizi zona zithi ziyasekela ngokugcweleyo inyathelo lalezi zisebenzi esezilenyanga ezilitshumi lantathu zingaholi. Kubika uMark Peter Ntambe.
Izisebenzi zaLink Council eziqale ukukhalala umsebenzi ngeviki esanda kwedlula zibuthana emahofisini aLink Council insuku zonke zifuna ukuzwisisa ukuba zizathola nini iholo lazo ngasikhathi sinye kungela msebenzi oyenzakalayo kuleli dolobha. Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza umnumzana Admaya Zaya uthi abantu kabasazwisisi ukuthi kwenzakalani ngokukhalalwa kwalo msebenzi.
Izibi azisathwalwa lapha amanzi lawo akula amanzi kwezinye indawo asilela yiko sithi esambuzini lapha sokungani sokunzima ngoba akula isebenzi ezinjani ezikhangela kuma public toilets esilawo lapha kuma endaweni zokuthengisela.
Uthi noma inkinga ezinje ziphazamisa inhlala kahle yabantu, izakhamizi eziyizo ezibhadalela limisebenzi njalo zingazwisisi ukuthi izimali zazo zisetshenziswa njani, zona izisebenzi zingabhadalwa okwesikhathi eside kangaka kunye lenhlanganiso yakhe. Balozelo kulezi zisebenzi njalo besekela inyathelo lazo.
Tina sibambene lawo ikakhulu ngoba silesikhathi silwisana le-council especially i-management leyo ukuthi ayilungisanini linike isebenzi lezimali ngoba umsebenzi lapho ukuthwala kwezibi lokukhangelwa kwezibhedlela ze-council akusahambi kahle. So sina sibambene lawo sithi hayi yebo ukukhala lomsebenzi kuyasiphambanisa kodwa sithi ikansili mayilungise udaba lwawo ukwenzela ukuthi labo besebenzi bethabile.
Umnumzana Matthias Gututu osenhlanganisweni zokulwela ilungelo lezisebenzi uthi umkhuba wokungabhadali kwezisebenzi iholo okwesikhathi eside ngamakansili usubhahile eZimbabwe, ngakho-ke uhulumende kumele engenele ukuze lumkhuba ungabi yinhlala yenza.
It's not just Chitungwiza. We are talking of all these local councils. They are going without salaries. It's high time that government itself intervenes and makes sure that these people are paid their money. Because this issue is now a national problem. And it, as such, it's like it's even beyond the courts. Because they're going to courts, they're going to arbitrators, people are winning cases. At the end of the day, the employer simply dismisses whatever happens there. So there should be another force, which is the muscle, like government itself to come in and say these people must be given their salaries.
Izisebenzi zecouncil yeChitungwiza zithi zinikezwa imali engangekhulu lamadola $100 lapha nalaphaya ngemva kokubhalela izincwadi zicela lolusizo olunikezwa njengezikwelete. Okuthi iCouncil isimotsha isikhathi eside ilungisisa izicelo ezinje kulokulungiselela izisebenzi iholo labo. iCouncil yona ithi inikeza lezi zisebenzi ingxenye yeholo labo ngenyanga okugoqela laba lezikhundla zaphezulu. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumak Peter Ntambe.
Isikhulume isikhundla sikamsekeli kamongameli welizwe esilokhu sikhamisile ngemva komnyaka owodwa lengxenye sibikwa sesidale ukudoniselana kumacele ebandla lezanu-PF lanxa kwavunyelwana ukuthi omunye wabasekeli laba avele kulabo ababekubandla le-PF zaphu. Lokho kuvumelana okwenziwa ngumongameli Mgabe lomnumzana Joshua Mqabuko Nkomo kusivumelwano se-Unity Accord ngomnyaka ka-1987 akulotshwa ngaphansi osekubangele ukuthi lalabo ababengekho ku-PF zapho bathi labo bayasifuna. Omunye othi uyasifuna ngumnumzana Emerson Mnangagwa umphathintambo wezemithetho. Iphepha ndaba le-The Herald lithi umgcinisihlalo webandla le-ZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo onguye ocatshangelwa ukuthi engathatha lesi sikhundla izolo uthe isivumelwano esenziwa ngumgabe lonkomo lokhu sisebenza okokuthi akulamuntu ongasidiliza. Amalunga e-ZANU-PF kanye loZulu Mahlayana bayathandabuza ukuba kanti kungani umgabe engakhethi umsekeli wakhe nanku isikhathi sesiside kwabhubha owayengumsekeli wakhe umnumzana John Landa Nkomo. Kodwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo leZipra umnumzana Maxim Kandla utshele iStudio 7 ukuthi ulethemba lokuba uKhayamoyo uzakhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli Mgabe emhlanganweni omkhulu webandla leZANU-PF oweCongress.
Akayisoze yafa leyo kwathiwa khona siyexpile ngoba kengayila day futhi khona isicina lapha ile beginning of the day and year okuyo ukuthi khona ngu-1987 na-22 December kwasayinelwana kwakhunyiswana umlotho kwaphela lokhana kwahle kwakhangelwa khona lokhu kwafakwa nakukhalenda. So loyo zakuthi yena hhayi lokhana ku-expile sokuphelile kumele beke la izizathu zakhe nokuthi kwakusayinwe ngaphi khona lokhu kwakuvunyelwane ngaphi khona lokhu ngaphandle kwakhona lokho that explanation then ukuthi kungaba kuliqiniso phela ukuhamba kukhulunywa ngabanye abantu lapha abantu bebaphikisa ukuthi khona izaphu yaginya izanu khathesi kuyabe sekuyisikhathi sokuthi ZANU-PF ihlanze izaphu okuyukuthi khona iyabe vele sokungasela lutho laphana ungakhangeli lokho ukuthi khona hhayi kuya-expire ngokudabengwa ungale the majority of the people ukuzaphu bakuZANU-PF including right from the grass level even those ababantu babengakazalwa ngaleso sikhathi bakuZANU-PF because of that unit accord eka-22 December therefore there is no way whereby kuthiwa khona lokhu kungaqanyulwa njalo yona into ezaphu le yizaphu kuphela leyana yi-P F zaphu eyasayina that agreement as P F zaphu as an ZANU-PF not as ZANU.
Kanti manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukubana engakhethwa uSimon Khayamoya?
Kumele ba yi-announcement kuphela laphana ukuthi be-announce ukuthi ekhethwe ukuthi abekhethwa ilobani ngapha nxa kulokhetho kungakhethwa ngapha lapha aphuma khona yena uSimon Khaya ukuthi hayi thina ezaphu the next leader ngulo without mentioning the seniority ukuthi khona onguyo ngusinia ngubani. That document does not state ukuthi khona kumele ukuthi khona ozakuba ngu-vice president ebe ngumuntu okusinia position kumbe ongu-senior in the formation of ZAPU. No, ayikutsho leyani document. So it's a matter of ukuthi khona to be polite enough is to follow okade vele kuyikho khona unkomo esiba ngu-vice president uJoseph Msikwa ngu-national chairman kwabuya ujohn unkomo waba ngu-national chairman wasuka laphana waba ngu-vice president kwasokusuke kathesa unkomo u-national chairman sokungusamona uKhaya Umuzi akube njalo kuhambe just like that.
Umnumzana Maxim Kandla ngohalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo leZipra obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Isifundi sekolishi le University of Zimbabwe esibotshwe ngeviki edluleyo sisetheswa icala lokucela izikhali zempi kuba bajukwa umnumzana Romeo Musemburi ukhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail lidale le High Court. Umahluli walelidale uJustice Joseph Musakwa uvumele umsolwa ukuhlawula ikhulu lamadola ukuze athonisiswe evela ngekhaya. UMusemburi uleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili njalo uqhuba izifundo ze-economics. Abachuchisi bathi uMusemburi wadala icala ngokulobela ubabajukwa incwadi ye-email ecela izikhali zempi ukuze avukele uhulumende kamongameli Robert Mugabe. UMusemburi ngowesithathu ukubotshelwa lolu daba. Abanye asebebotshiwe njalo bakhululwa ngebail ngabathi umhleli wephephandaba leSunday Mail uEdmund Kuzai lomne wabo uPhilip. Kungelani lokubotshwa kwabantu laba, ubabajukwa yena ongaziwayo ukuthi ungubani uqhubeka eloba ekhasini lakhe enkundleni yeFacebook. Namhla kona ulobe esithi sezasebenza ngamandla ukudinga inkululeko yeZimbabwe okuyinto eqhubeka idida abanengi ingqondo ukuthi kahle kahle ungubani ubabajukwa njalo ungaphi komhlaba. Sixhume incwethi kwezo kwethulwa kwemibiko umnumzana Ngqobizita Mkandla.
Inhlanzi iqala ukubola ekhanda. So yabona iqhude seliqala ukuzigwaza ngowalo umgonondo. So lo ngumuntu angitho pha ongaphakathi vele ozazi zonke izibindi zawo umhlangano omkhulu. So I mean kunzima ukuthi a control lowo muntu. And ngumuntu ophakathi ungathola ukuthi mhlawumbe yilona ikhanda lakhona elivele selibolile nje selizenzela intando yalo. Lizama ukuthi mhlawumbe umkhondo wezinto liwulahlisa abantu bangasabheka izinto ezibalulekile eziqakathekileyo baqala ukuxoshana lezinto zikaFacebook.
Ubabajukwa oqhubeka loba izinto kukhasi lakhe leFacebook, ngokubona kwakho kungaba kungomunye yini walaba abadingwayo kumbe ngumuntu nje ozimele eceleni?
Uvele ngumuntu osecele, mina ngubona kwangumuntu oseceleni. Ngumuntu okwaziyo vele ukuthi akangeka banje. Umuntu okwazi zonke izinto. Njengoba ngisho nje ukuthi ngumuntu oyazi izibindi zeqembu elikhulu, ezebandle elikhulu. Ngoba akuso muntu oseceleni, akubona umuntu oseceleni. Le ndlela ngathi information ayifakayo le, information leyana ebucayi, eqakatheke too much ukuthi ayaziwa ngumuntu oseceleni ongekho ngaphakathi. So umuntu ongaphakathi. Yebo, bangahlutshwa nje abantu, bahlukunyezwa abantu bakaNkulunkulu, baxotshaniswe kuthiwe lokhu lalokhu, benziwa omvundla. Betheswa nje amacala angayisi ngokubona kwami.
Umnumzana Ngqobizita Mkandla yincwethi kwezokuhanjiswa kwemibiko. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abachayela izimota ezinkulu ama-trucks phakathi komango we-South Africa leZimbabwe bathi ilokhu iqhubeka ingxabangxoza emngceleni we-Bait Bridge Border Post lapho kule ndwendwe ezinde zezimota. Njalo bathi ugatsha lukarhulumente olweZimbabwe Revenue Authority iZimra luyehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. IZimra yona ibikwa isithumele iqula lokudingisisa ngalolu daba. Ezinye izimota zibikwazi lokhu zifole ngolwesihlanu olwedluleyo kulindawo osokubangele ukuthi kube le ndwendwe ezinde kakhulu ezizimota ezivela kwele South Africa zingena kwele Zimbabwe. Asizweni imbono kamnumzana Albert Mhlanga omela iphumo layidalele ephalamende njalo ekukomiti yebona ngezimota zokuhambisa kuleli dale.
ugcwala lokhu kwe-border security. Okokuqala siyakwazi iZimbabwe kayisela i-manufacturing industry. I-industry yethu i-manufacture e-South Africa. So wonke umuntu osedinga ukudla indlela yakhe iqonda e-South Africa. Kube sokuthi khona ngale lapha abaphumela kuqili obuba khona okwenza ukuthi njengana abantu baningi kuyafumbatiswana ukuze lo othe waphuma masinyane afumbanise labo esibanike umsebenzi lo wokuthi basikhangele. Nabasuka lezinto ezingafunekiyo ngapha nabo ukuze baphume masinyane ebhoda laphana kufanele bafumbatise abezimbra. Nginokudana kakhulu ngoba even nami nginje labanye esinabo leministry nginanzelele ngike ngihamba njengana ngiwutshela ukuthi ngiyadrayiva lapha emgwaqweni. Engubone kusenziwa ngamapholisa kuya ngesabisa ukuthi i-corruption le ukuthi zayiceda kuthe. Namhla ngoba babe bengakwazi ukuthi ungumember of parliament indlela abafumbatisa ngayo abantu. Pho bona laba amapholisa ayebe sibathembileyo e-border post labezimra ukuthi basenzele lowo msebenzi. Kodwa hayi bona umsebenzi wabo sokuyikufumbathisana bebhadalisana izimali. Yikho ngidlula njile ukuthi akudingi bona singathina siyihulumende ukuthi sivumelane ukuthi nasiyekeleni into ze-corruption. I-problem yale is uniform. I-problem yale is uniform in all sectors of the government. Ngoba onke umuntu kashela mali, so i-corruption is the best paying company. So everybody gets to that company.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga omela iphumula etalele parliament njalo ekukomiti ebona nge-transport kuleli tale. Obekhuluma ecingweni lo Sthandekile Mhlanga we-Studio 7.
Akubizwa ozwayo lonyaka iStudio 7 Live Talk isungula uhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Kusukisela ngolwesine mhlaka 16 Ntulikazi 2014. Kulolu hlelo sihluza indaba ezibhathelane lathi abesifazane. Izandlubu, lezangikhathazi, siphana amacebo. Khululeka mama ukusitshela indaba ofuna sizihluze ngokusithumela i-email kukhele ethi studio7@voanews.com. Ngizaphinda njalo studio7@voanews.com loba kuwhatsapp unombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 1-202-465-0318 kanye la kufacebook page ye-studio 7.
Umeli wakwele Melika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton uthi ikusasa eZimbabwe ikuzizalwane zalelo lizwe. Kodwa umnumzana Wharton uthembise ukuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa ekuthuthukisweni kwalelo lizwe kwelakusasa. Kubika uMavis Gama.
Kungxoxo yakhe labahleli bezindaba ngesikhathi sokudla kwemini eHarare lamhla, umnumzana Wharton uthi ilizwe lakhe liphathisele eZimbabwe kunhlangothi ezibalisa ezempilakahle, ezokulima lezinye eziningi-ningi. UWharton uveze njalo ukuba uhulumende welizwe lakhe uzinikele ukuphathisa ekuthini eZimbabwe lithuthuke lalo kwezomnotho. Lanxa bekhona ababekelwa izijeso zomnotho okubalisa amankampani kanye lamanye amalunga aphatheke kwezombusazwe, uthele Melika lizimisele ukuzihlolisisa lezi zijeziso kusiya ngokuthi kuyini osekusenziwa nguhulumende kamongameli Robert Mugabe ukulungisisa okwabangela ukubekwa kwalezo zijeziso. Uthele Melika belilokhe lisehlisa inani lalabo ababekelwa izijeziso phakathi kweminyaka edluleyo njalo bazimisele njengohulumende ukuhlolisisa ukuba sesekhona na isizathu sokuba zibe lokhe zibekiwe lezi zijeziso.
And I believe further that Zimbabwe's future is very much in the hands of Zimbabweans. I think that Zimbabwe's own policy decisions are the primary drivers.
Wharton uveze njalo ukuba lanxa ekhona amanyathelo asethathwa nguhulumende weZimbabwe ukulungisisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili la, kunenge kusamele kwenziwe njalo abesigodlo sakhe bakubone kufanele ukuba umkhokheli weZimbabwe umongameli Robert Mugabe angazanxuswa emhlanganweni ozakwenziwa ngumongameli Barack Obama lenkokheli zamazwe awezwekazi le-Africa ekupheleni kwayona le inyanga owe-US Africa Summit. Utshela abahleli bezindaba laba uWharton ukuba akaboni leli nyathelo lingenza ezinye inkokheli ezisemazweni awezwekazi le-Afrika la zikhalala ukuza kulo mhlangano ngoba enganxuswanga uMugabe kiwo, lanxa yethi zisesekhona ezinye zalezi nkokheli elokhu zingacaci ukuba ziza kuza kulo mhlangano loba hatshi. Esekhuluma phezu kwamabandla awezombusazwe alokhe elwisana wodwa uwathona uthi akacaci lamabandla ukuba kuyini aza kumenzela uZulu ukuze ahlale ngokuthula elizweni. Uthi lohlelo lwebandla elibusayo leZANU-PF lweZimbabwe Agenda for Socio Economic Transformation, Zim Asset, lungacaci kakuhle ukuba luhloseni. Kudaba lokudonselana okusebandleni eliphikisayo le Movement for Democratic Change elikhokelwa umnumzana Morgan Tsvangirai, uWharton uthi kabasekeli cele njengoba bekhulumisana lawo mabili. Umkhokeli we-MDC umnumzana Morgan Tsvangirai uhluphana lolunye uhlangothi lwaleli bandla olukhokhelwa ngobe ngunobhala jikelele walo umnumzana Thendai Biti. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amagqwetha amela umdlali wezokugijima u-Oscar Pistorius ogijima ngenyawo zokuzibazela namhla agqibe ukupha ubufakazi umahluli unkosikazi Thokozile Masipa. Wathi luzaqhubeka ngenyanga ezayo lolu daba lapho oluzagqitshwa khona. Abamela uPistorius bathi abafakazi abaningi babethembise ukufakaza bephathisa umamangalelwa, kodwa baphinda bala ukwenza lokho ngezizathu ezichiyeneyo. UPistorius weteswa icala lokudubula intombi yakhe uRiverstone Kemp nyakenye esithi wayecabangela ukuthi lisela elalingene esambuzi. Kodwa umthethwandaba uthi kwaba lokungezwani, uRiver wangena isambuzi lapho uPistorius adubula khona inhlamvu ezinhlanu wambulala. UPistorius uyalilandula leli cala. Kulezo lamhlanje sihlaziya udaba lwama-permits aphiwa abalimi abahlaliswa kutsha ukuze benelise ukuthola izikwelete emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zomanyano wenhlanganiso zezisebenzi kule South Africa, owe National Union of Metal Workers of South Africa, zithi lokhu kungela kuvumelana phezu kweholo kunkulumo ezenziwa labaqhathi khona sokuyiviki yonke amalunga ekhalale umsebenzi. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe, ele South Sudan lilungiselela ukunanza iminyaka emithathu lithole uzibuse kusasa. Kodwa akula njabulo yokuthakazelela leli langa ngenxa yokulwisana komdeni osokule nyanga eziyisikhombisa kulelo lizwe. Uhlelo lwezamasiko lokuphila kwabantu lamhlanje sihlaziya udaba lwentandane esezisabalele ndawana yonke yelizwe. Emaphandleni lemadolobheni zigcwele intandane ziswela ozikhangeleyo. Ukuqonga kwenani lentandane kubikwa kubangelwa imikhuhlane enjengengculaza esiqede abantu abaningi eZimbabwe. Kodwa bakhona njalo abathi lokho kungabe kubangelwa yikungalandeli amasiko. Ukuze sihlaziye udaba lolo, asizweni unkosazana Stars Matitebe olwela ilungelo labesifazana lo mnumzana Peter Zwidekala Ngakhumalo, ingcwethi kwezamasiko esintu, bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Imikhuhlakhuhlane lesikhona emhlabeni le yiyo esidala lezintandane. IBhayibhile lithilo mandili ukuthi sizwe sesine sine sizahlangana lobunzima, kuza kuba lokukhala lokugidla kwamazinyo ngasikhathi saleso sizwe. Imikhuhlane sivulekile hlangothi ezine zomhlaba, kuzabe ukunciphisa imikhuhlane zokunzima. Yebo, singanda ngokuthi ingculaza yingculaza ye, kodwa-ke kakusiyo yodwa imikhuhlanyanyana nje izolo ebikhangelelwa njengezinto ezincane namhlanje simdlulisa umuntu. Umuntu uyathimula kabili kathathu athi ga choho, ngokuthimula nje kuphela abantu baze bathi ufakele udlene uthola ukuthi udokotela bathi inkansile flu kubuye izinto ezincane umuntu ye uze isisu kwaphithima kabili kathathu kwathiwa kasela amanzi emzimbeni ka sehambile isimo esesiphila phakathi kwaso yiso lesi esesinzima kangaka esesiletha imikhuhlane yonke nale engapheliyo njalo engelaphekiyo
Khumalo ye nathi udaba khonapho intandane bese zingena khonapho ke
ye kuliqiniso sibili ukuthi imikhuhlane yengulazi yo osulethe ukungezeleleka okukhulu kwentandane kulele leZimbabwe kodwa asinanzelele ukuthi intandane iba khona ngokufelwa ngabazali bayo ibisiswela ke ukuthi igcinakala kanjani ekadeni intandane yayiveli ngekho kwakulibala elalisetshenziswa kodwa abantwana ababhujelwe ngabazali babo babengalahleki badubeke bafumanise kungani sebebodwa kusela umuntu ongabagcina ngoba umuzi wawumkhulu kulokumuzi kababa lomama labantwa babo umuzi wakungezelelwa lokukhuluma langabanye bakhe azalwa labo lo baba kumbe labanye bakhe azalwa labo lo mama ngakho abantwana babengasizo ntandani ngoba babesekhaya endikhaya lalilikhulu kulezihlobo izihlobo zazigcina lawo bantu kanti ke khathesi akusela muntu osele ndaba labantwana laba ngoba sebengezeleleka masinyani ngesikhathi esifitshani njalo abanye bakhona basala begula umuntu abesesesaba ukuthi heyi ngizamthini umntwana yena lesigula ungcono nihle ngimekele ngingabi seduze lakho okunye njalo yokuthi khathesi impilo yakhathesi ukuthi bagcina abantwana laba sokufuna imali ande imali kayitholakali abantu abaningi abalayo leyo mali yokuthi bagcina abantwana abedlula labo bona ababazeleyo yikho imizisa imlutshwana yikho kungasela zithembo ngoba akusela umuntu ofuna ukuthi agcine abantwana abaningi njalo abedlula labo abenelisayo ngemali alayo
Mathebe khonapho ke imali kambe siyimpande yesono ukuthi size yangena ke khonapho lezintandane kungazani phela lazo ziphathwa ngemali
Angivumelani lakho lapha duba ukuthi intandane zandiswe imali ngoba kubonakala kwazo imali intandane izolo bezikhona kodwa zimbalwa intandane sezinengi kakhulu silito uvula kwakho uhlelo luvule kuhle silithi kathi intandane sezinengi kangaka kuthethi kuyini osokusandisa intandane intandane zandile ake sidinge nokuzandisayo singakazi siphiwa ukuthi zondleka njani uzandiswa yini intandane kangaka yimikhuhlane esesikhulume ngayo yeyi kanti kuyini okudala leyo mkhuhlane esisenza intandane zihlale zingezeleliki uyatsho lapha uhlabezulu uKhumalo uthi khona omunye uzathi vele uyagula lasiyana nami ngezami yey kuyini okusidalela intandane ezingapheliyo imali ngazibe lenye ngazi ngabi khona ibe khona intandane kodwa zanda sokuzonke ebusuku iswa yimikhuhlane esingasayenqabeliyo layo yesintu yethu kathesi bengikhuluma ngokuthi iflu isithatha umuntu ayekilahlwa kathi izolo bekukhona yini sekungekho bese sifithi ngenxa yani sekufuthwa izolo dube abantu bekusazakala ukuthi kuyafuthwa kusazakala ukuthi inyanga iphelile ifile mhla ithwasayo abantwana bayafutha bayapeyidwa abantwana bayagqitshwa izaba ziyagqiba namhlanje okungasenzakaliyo akulani le mali akulani le economy
lapho lizwe ingxoxo phakathi kukankosazana Stars Mathethebe olwela ilungelo labesifazana lo mnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo incwadi kwezamasiko esintu bebexoxa ndawonye lo Gibbs Dube we Studio 7 Sizaqhubeka ngalolu daba ngeviki ezayo kuhlelo lunye hayi ke isikhathi kasavume izolo kandaba kodwa singakehlukani sikhangele ebesilakho okukhalala umsebenzi kwezisebenzi zekhansili yeshitungwiza sokuphazamisa umsebenzi kulelo dolobho Isikhundla sikamsekeli kamongameli welizwe esilokho sikhamisile sesidale inkulumo kubandla.